into ephiweyo awuyisoli ngoba ngesilungu kuthiwa a beggar is not a chooser. So kuyabongeka khonoko okwenziwe United Nations labo USAID. Kodwa ke it is a drop in the ocean. Thina njengabantu abafisa abalwela amalungelo loluntu njalo sikhangele ngendaba ze development. Abanye bethu sikholelwa ukuthi inhlanganiso njengabo WFP kumele zenze okuningi more than just ukunika abantu i-aid. Minengi iminyaka kulethwa ukudla kade kwakulokhu kuholiswa abantu ukudla, kodwa indlala yabantwini kayisoze yaphela iqedwe yokuholisa abantu ukudla. Indlala izaphela kumbe izaphunguleka nxa abantu bezafundiswa ukuthi bazisebenzele balime. Ngizwe kuthiwa bathe enye izaba-ke yokuthi abantu bazilimele, kuyinto enhle kakhulu leyo yokuthi abantu basebenze ngezandla zabo. Futhi esingakuthandiyo kakhulu yikuthi abantu bagcine besenziwe amavila, lokho sekuthi yi-donor dependency, ukuthi abantu sebehlala bengasasebenzi lanxa izulu linile njengalo nyaka, njengoba kuthiwa abezomkhathi besitiliza kuna, abantu bahlale belindele ukuthi bazaholiswa i-WFP, bazaholiswa zinhlanganiso zizimele zodwa. Khona lokho yikho kwenza i-Afrika ingaqhubekeli phambili. Kodwa-ke nxa uncedo lolu lungabuya lube ngolugqugquzela abantu ukuthi basebenze balime ukuze babe nokudla, i-sustainability, kungayenza ukuthi kusiya phambili ukuthi udubo lokudla e-Afrika lube ngcono.
Kambe ukudla lokhu kuyafika yini ebantwini abakudingayo, kumbe lakho kungaphelela emoyeni nje?
Khonapho kusuka kube lohlupho lokuthi ama-structures akhona yini on the ground. Asifuni futhi yikho kugcina kusiba lokudla okugcina sokuphiwa abazama abebandlela ithize, abanye bencitshwa kumbe ukudla kwakukhona kugcine sokusetshenziswa ngabanye abezepolitiki ukukhankasa njengoba 2023 esiza sokusizukuza kuba lokhetho. So siloko sabela-ke khonokho ukuthi lokho kudla kumele kube lama-structures aclear akulaba aziwayo futhi ukuthi ukudla abantu bakhona abazathola lokhu kudla ngobani njalo ngasizathu bani, yindaba esigabeni esinje kuhola ubani kungaholi ubani. Kumele kube izinto eziba khona zibe clear. Kodwa nxa kungela ma-structures anjalo lama-systems anjalo azayenza kube le-transparency le-accountability, siyesabele ukuthi ukudla lokhu kungagcina sokusetshenziswa ngendlela ezingayisizo kumbe kugcine kungafikanga kulabo akumele bakuthole.